colonel member ever declared ya emergency.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Umlalamukela ngijabulo ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 8 kuzivandlela 2024 ngokips Dube. Endabeni zethu namhlanje kusungulwa umnyaka omutsha wokuthetha amacala kweZimbabwe. Amabandla aphikisayo asiqalile ukukhankasela ukhetho oluzayo. Le bandla leZANU-PF lithi selikhankasela ukhetho lwama-by-elections ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Ukhokhela ezemithetho ndaba eZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi umantshi labanye bathetha kahle amacala. UMalaba ukhulume amazwi la namhla eHarare ngesikhathi kuphawulwa okuza kwenzakala emithetho ndaba lonyaka. Uphinde wasola kakhulu ukwethuselwa kwabatshutshisi athe kwenziwa ngabanye abantu kweleZimbabwe. Kodwa abaphikisayo bathi uMalaba uyazikhulumela nje ngoba imithetho ndaba isisezandleni zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF. Unkosikazi Fatsayi Mahere okudalela ePhalamende laphambele khona ibandla le-CCC uthi ulethemba lokuthi akuza kulandelwa imithetho sonke isikhathi eZimbabwe njalo kuhlonitshwe ilungelo loluntu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Ngqobani Sithole, igqeda elisebenza kobulawayo njalo elwela ilungelo loluntu.
Kulento ezimbili eziyabe zisenzakala khonapho. Into yokuqala nje ukuthi utshele ilizwe ukuthi i-judicial ibambe njani ama-cases akade elawo umnyaka wona lo kade ukhona the previous year. Njalo i-expecta ukuthi ama-cases iwabambe njani ngeye yona le okuyabe kuvulwa ngayo. Isitsho lokuthi ama-cases atholakeleyo ngomnyaka wona lo odlulileyo kade mangaki acompleted mangaki ama cases of concern akade khona yilawa lokuthi last year akhwele ngenani elingaki for that particular year. So it's just a summary of what would have taken place ngomnyaka odlulileyo of what is expected to be done ngomnyaka wona lo uyabuzulwa.
Ngesizwile uChief Justice Malaba sithi bayenze kuhle ngomnyaka ophelileyo. Uyabe sijoni khonapho nxa sitsho njalo.
Sitsho ukuthi ama-cases akade etholakele for the previous year amaningi abanjwe ngendlela enjani. Meaning to say completed cases in the previous year areportiweyo mangaki. So nxa sithi yenze kuhle sithi ukuthi ama-cases amaningi they've been covered. This particular year uJanuwari nalo oqalisileyo kuthiwe kuba kuzakuba the command appeals. So into ezayenzakala ukuthi January nalo usekupheleni kwakhe ama appeals wonke that have been available have been set down in the azaziwa kuwona lowo mnyaka.
Kushoni khonokho
lama appeals amaningi usually vele into eyenzakalayo ukuthi ama appeals athatha isikhathi ukuthi abe head. So this time around bathi wona hayi kade sizawusetha down ama cases wonke awo ana appeals and they have to be head.
Wena ungathi-ke nxa usukhangela emthethwandaba ubona ngizana kophuma kakhulu into ebukekayo kumbe kukhona kokuxeka?
Well, into evele ingane yethu sayikuthi the number of cases asekuba khona yongane yethu there is something wrong with our situation, our society. Why ama-cases amaningi sesiba khona? Why ama-murder cases sesiba maningi? Why ama-divorce cases sesiba maningi? Ngoba vele as we speak right now ikhoso kugcwele and that is a cause for concern.
And akulanto phela into abantu abangayenza ukuvimba khonoko.
Well, kufuze sikukhangele ukuthi what is it that is triggering i-economy to be violent? What is it that is triggering ama-divorces abe maningi? There's something that can be done. Something is not right with our economy. Something is not right ngeZimbabwe yena nezikiyo. Kukhona sokukhona. Why ama-cases asegcwala nje awe-violence and ama-divorces?
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole iqweta elilwela ilungelo likaZulu weqoqa le Studio 7 ekobulawayo. Izikolo ziyavulwa kusasa ngesikhathi ilizwe likhangelela lodubo lomkhuhlane wesihudo i-cholera. Umnumzana Taungana Ndoro uthi basahlolisisa ukuba kuza kwenzakalani ezikolo njengoba zivulwa kusasa. Umphathi Ntambo wogatsha lolu umnumzana Torelai Moyo watshela iStudio 7 ngeviki edluleyo ukuthi basebenzela ndawonye labaphathi Ntambo bezikolo ukuze abantwana bavikelekeleke emkhuhlaneni wekholera. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Themba Kuye Moyo wenhlanganiso emela ababalisi i-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe.
Silezikhalazo eziningi kakhulu, kodwa isikhalazo esiqakathekileyo sakuqala liholo lababalisi. Uhulumende usinikeza iholo elincane kakhulu eliyinhlamba. Sibuye sikhangele ukuthi kubhajethi eka-2024 yaphawulwa ngumthuli Ncube wakhweza umthelo ngendlela esabekayo. Esikhangele ukuthi nxa silokhu esihola inhlamba le esiyitholayo ngozibandlela kathesi, izisebenzi ziyabe zihamba zingela lutho emakhaya. Ngakho thina njenge-ATUZ sithi ababalisi kabanikwe iholo eliqalela $1,260.
Ngelikuchazayo konke lokhu, pho lilungiselela ukubuyela emsebenzini na?
Ngenhlamba ekade siyithola akula muntu ozilungiseleleyo. Kodwa-ke sithi-ke ebabalisini kabahambe ezikolo. Bengafika ezikolo uhulumende sesimbhalele incwadi yokuba sifuna malini, njalo siyifuna kathesi ngoJanuwari. Ngokunjalo sithi ababalisi kabahambe ezikolo bafike behlale ku-assembly kumbe bayehlala ema-staff room abo. Nxa izikolo zingela ama-staff room bazihlalele nje emthunzini, kungabi lo msebenzi omunye abawenzayo okhangelelwe lokufundisa. Uhulumende aze asinike isiqiniseko ngokwenza isimemezelo sokuba i-$1,200 esiyifunayo kuzayifaka ngoJanuwari. Lokhu kuzasenza kusinikeze igunya lokuthi ababalisi bayisebenze. Okunye okusenza sikhale kanje, sikhangele ukuthi ababalisi bangabazali. Izikolo ziyavulwa manje, kudingakala imali ze-fees.
Sibona sekuqhamuke umkhuhlane we-cholera endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lina njengababalisi lokhu likubona njani ngalesi sikhathi kuvulwa izikolo? Livikelekile njalo abantwana bavikelekile na?
Ukumemetheka komkhuhlane wesihudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu, ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalahlelwa lufakuleyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera. Lokhu kusitshengisa ukuthi kalandaba labantwana besikolo, kalandaba lababalisi, kalandaba labazali, kumbe sithi izigaba lapho kuphuma khona abantwana lababalisi bona. Ngoba ukumemetheka kwemkhuhlane wesihudo besikhangelela ukuthi uhulumende uzahoqisa kancane ukuvulwa kwezikolo, azaza abe lohlelo aselulungisile ukuthi abantwana nxa besiya ezikolo lababalisi esikolo bavikelekile.
Umnumzana Themba Kuye Moyo usebenza kunhlanganiso emela ababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Wexoxa ecingweni loTaboka Ncube weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Joseph Komazana wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association.
Siyavulwa kusasa ama-borders abafunda school bahambile ekhen. So abazali kanzima kusasamakhaazizikolo zazivula, kodwa ikakhulu xa kunguJanuwari sikhangela laba abaye kube kuma-1 abaqalise kuya kuma-secondary, kulapho kuthesa khona abazali nabo-grade 1 lapho qala u-1 kulapho baisa abazali, ngoba babekhona beqalisa ukubhadala ama-school fees. Abantu bayakhala ngoba initially ama-fees ayendiwe, izikolo zivalwa sekutintile kungamanye emadorobheni lapha imisebenzi ayiakulamani umnoizomangakahle. So khonokhu yikokwenza ukuthi abantu abadala, abantu abazali abanabantwana abayizikolo ithole nzima kakhulu lanxa abanye bezama ukuziphilisa njengama-vendors lapho nalapho abathengi abangikhona abanamali.
Sibone kulo dubo lwekholera laphana endaweni eziningi eZimbabwe, kanti njalo kulo dubo lokuswelakala kwamanzi ikakhulu koBulawayo, lokhu akunyenge kufake abantwana engozini na?
Lamanzi lodubo lukhuluma ngalo liyingozi kakhulu emphakathini wonke, singasabala abantwana besikolo amanzi koBulawayo. Amanzi vele ikawakho.
Umnumzana Joseph Komazana wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, wexoxa ecingweni lutabo kancube weStudio 7. Isiqalile imikhankaso yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende kanye lamakhansila ngumnumzana Sengezo Jabangu we-CCC. Ake sizwe umnumzana Kalipani Pugeni osebenza loJabangu ekhuluma ngodaba lolu.
Ngempela iqalile icampaign i-weekend naledlulileyo, ilontshiwe icampaign yephelandaba eChabalala, ilontshwe laphana emagrosa eChabalala. Ube khona unobhala, ube khona le leadership yakhe yonke nje, kakhulukazi leadership ya ebest ngapha koBulawayo, hayi bebekhona, bekugcwele abantu. Ngizokuthumela ama-videos ma ungabonanga. Uzonanzelela ukuthi ipolitiki yethu kakhulu ibithanda ukuqina emuntwini, iboniswe umuntu oyi-one. Inhlangano ithi revolve around umuntu oyi-one. Kodwa into eyenziwa ngunobhala uzama ukubisela or uphezu kohlelo lokubisela inhlanganiso kulokhu okuyikho esingathi ngesilungu ngama-founding values, principles and objectives. Ukuthi kumele kube about abantu, inhlangano ngeyabantu, ukuthi abantu balezidingo abazidingayo, balezinto abazifunekayo empilweni zabo. So bekhumbuza umphakathi ukuthi ma umuntu esiya eParliament uhamba ukuyalimela, uhamba ukuyalikhulumela njengeqembu. Yiyo icampaign esiyiranayo kwenzela ukuthi abantu ma bebuya back ngemva kokuthi sokuwiniwe, njengoba sikhangelela ukuwina, babuye back babakhumbuze njalo ukuthi liyakhumbula that day last tempisa A, B, C, D.
Singathi ke baba Pugeni unobhala jikelele lapha ubekhankasa isithini?
Yiyo icampaign eranwayo ukuthi abantu bathande iqembu, bavothele iqembu ngenxa yalokho elikumeleyo, hhayi ukuthi likhokhelwa mbani, hhayi ukuthi kulobuso bukabani, kodwa ukuthi iqembu limele lokho nalokho 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 yana. Yiyo-ke umkhankaso aphezu kwawo, ngoba siyazi ukuthi empilweni abantu bayabuya, abantu bayahamba, abantu banesikhathi sokukhokhela, abantu ubukhokheli buyahamba. Kodwa iqembu kumele lime lazakale ukuthi liqembu labantu, limele abantu ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Kalipani Pugeni osebenza lo mnumzana Sengezo Jabangu webandla le-CCC. Sixoxe njalo lo mnumzana Believe Gawule webandla le-ZANU-PF.
Thina nje ze party iZANU PF ukuthi kulothawa ngume kulobani thina sikudingi thina, kodwa ukuloka bonxa kusiphathisa ukuthi thina bethi bedilika thina siya phambili. Hayi, kuyabongeka kakhulu ukuthi ngoba into yabo yena leyi ivele iyabitshengisa ukuthi ivele ayimanga yaqonda le confusion yakhona, ithi ukuba yikho kwabo equals to confusion. I-confusion izalele khonaphana. Ngawoke kambe abantu bona abanjengalaba nxa ungabanika ilizwe ukuthi kabalibuse, kambe kuyini okungaphuma? Yiko kukhona ke khonoko. So kade sinqayi ukuthi confusion yabo izala ukuthi thina sibe lempumela engcono, to our advantage, kutho ukuthi kuhle kakhulu. Siyakubongela khonoko, siyayibonga iNkosi.
Kuyini elikukhangeleleyo kukhetho lolu baba Gawule?
Thina kwakade sikhangele phambili, sikhangele ukuthi ama-constituencies nala esilahlekile siwathole ngobuningi bawo. Yiko sikukhangeleleyo, akubuyelwe emuva, phambili kuyayiwa. Yiko kuphele singakho. Ngawe abantu ngase kufikile isikhathi sokuthi babone ukuthi iqiniso yileli, sibebonile njalo le confusion ekhona ukuthi badlalise isikhathi sabo beinvesta entweni engela kusasa. So it's high time bamele bekhangele abantu. Yiko sikuphethele lokungasiya kibo abantu, sibabonise ukuthi bafunde ukwehlukanisa. Njalo sithi ukuthi abakwenzayo kwamele bananzelele ukuthi babe lahlekile kodwa kathesi sokumele babone ukuthi bayenza into eqondileyo bayenza ama corrections ngokuqhakathekile kona kokini
lo ngumnumzana belief gawule webandla lezana PFS xoxa laye ekobulawayo Sizongena kusigaba esilandelayo sikhangela okunye okuvela kwamanye amazwe. Ele Israel lokhu lihlasela ngamandla eGaza usukubulewa abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili 22,000. Wezempila kahle Izakhamizi zesigabeni senkayi zikhala ngokusweleka kwabongi ezibhedlela kanye lokuqonga kwentengo yemithi besithi iningi livame ukubuyela ekhaya besebuhlungwini kubika uNokuthaba Dlamini
Umsakazo weStudio 7 wethekelele esibhedlela esikhulu seNkayi District Hospital lapho omunye wabongi oveze ukuba selilide ibanga kungelamelaphi wamazinyo njalo lemichina eminingi kayisebenzi ukuze ababulawa ngamazinyo leminye imikhuhlane efana labomvukuzane belatshwe kufuze bebambe umango othatha amahola phose alichumi besiya kokulawayo unkosikazi Agnes Sibanda uthi kwesinye isikhathi baze bewela ekhwekhwe bedinga impilo
ufika ngkhona ngale sibhedlela ufica ukuthi kwesinsikhathi ukuthi x-ray ayisebenzi kuthiwe lokhu kakukho imchina china emningi ayikho ubusu refer ukuthi udlulela empilo kumele ngihambe ngemali kangilayo angidlami angilakudla ngicina mbuya nze hawulele ekhaya kube kathi njengesibhedlela thina esilaso la sikhulu sibili sifanele ukuthi sibe lama specialist akho konke
obona ngezempila kahle enkayi obizwa ngesilungu ngokuthi village health worker unkosikazi Pauline Sibanda uthi sokuyiminyaka eminingi bengekho esibhedlela lesi abakhipha amazinyo
sokulesikhathi eside siminyaka isiminingi bengekho ukhanya babe ekuqaleni babesathi kusalungiswa kumele kuqale kulungiswe iroom yakhona lapho kumele bakhiphele khona kodwa okwakhathesi ke kutsho ukuthi asikabambika kahle ukuthi ke osokubambile ukuthi abe khona okhiphayo ubangelwa kuyini ngoba sebesala ngokuthi bakurifele kobulawayo
unkosikazi Sibanda uthi olunye njalo uhlupho yokusweleka kwama-ambulensi
bathi ngaphuma lama patients ihambe uthe nxa kwesinye isikhathi kutholakale inye futhi iambulance ukuthi ibiye ilandele leyana kubazima ngoba babeselesele inye ezabe imgijimisiza ngapha emakhaya kodwa vele kulohlupho kwesinye isikhathi enxa uzobe ekhaliswa kuthiwa ifuel kayikho
omunye njalo uvillage health worker unkosikazi Rachel Mholi uthi inengi lithathela ngezinyawo kumbe obabhemi bedinga usizo qede beluswele
silaba zithweleyo esibhedlela sasenkayi laphayana ngabantwana abancane kakhulu abafanele ukuthi abana kuthiwa basezikolo xa sokufika ukuthi kwesinye isikhathi bekulebha sebehelelwa kuyenzakala ukuthi umhelo ube mkhulu wedlulelwe ngokuswelakala futhi kwenhlandla kulama-ambulance kuba sokusiba nzima impilo zabo ziyaswelakala khonaphana ngoba isikhathi kuyabe kungalama-operation kuyabe kungalamagetsi kungalani imota athi sithimthathe kumbe ayembuma or ayempilo hospital kuyabe kungalazimota
imizamo yokuxhumana lodokotela ongumqondisi wesabelo semathebheleleni north udokotela Admire Kuretu yehlule ngoba ebengaphenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo weStudio 7 echasisa kabanzi ngalokhu umkhokheli wabongi umnumzana Innocent Dongo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association uthi inhlupho lezi zivamile kuzibhedlela zikahulumende eziningi ngesizathu sokuwa komnotho kanye lemali ephansi ephiwa ugatsha lwezempilo
The issue of competitive salary, it has to be addressed. The issue of the working environment, it has to be addressed so that our nurses be motivated to remain here in Zimbabwe, to remain at work.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi ahlolisise ukuba isizathu bani esenza kube lenhlupho lezi. Lokhu kuguqela ukuhluza iholo labongi eliphansi, indawo abasebenzela kizo labakusebenzisayo, ukuze laba baqhubeke besebenzela kuleli. Hayi ukuyadinga idlelo kwamanye amazwe.
Udongo uthi isifiso sabo yikuba uhulumende aphe uhlangothi lwezempila kahle isilinganiso semali esilichumi lanhlanu ekhulwini 15% yengcebethu kahulumende ukuze inhlupho lezi zilungiswe. Uthi kunje sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu asebephumile bayasebenza phecheya ikakhulu eBilithane. Ukuqondisa lokhu uthi kuviki ephelileyo ugatsha lwezempila kahle lubamemile ukuzohlafuna ngenhlupho lezi ethi lokhu ngokwakuqala njalo balethemba ngempumela yalengxoxo. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo amabhizimusi asathuthukayo owebulawayo, Informal Sector Working Group, uthi ulungiselela ukukhulumisana lohulumende ngobuzima benyathelo asanda ukulithatha elokuthi abathenga bethengisa impahla ezitholakala kwamanye amazwe kufanele betshengise iphepha leZimbra Tax Certificate andubana beqhube umsebenzi. Umqoqi walumanyano umnumzana Michael Ndweni uthi bazohlangana kusasa kobulawayo laba amabhizimusi amakhulu bathathe izinqumo ezithile ngoba labo bathi bathintekile ngenyathelo likahulumende elizabangela ukuthi iningi lehluleke ukusebenza ukuze lithole inzuzo yokuziphilisa. Asizweni umnumzana Ndiweni echasisa kabanzi ngalolu daba kunxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
So kuthiwe khonana abezitolo abothisayo labathengayo kumele phambilini bafune lelo phetshana elitshengisa ukuthi urejistile ukuba u-tax compliant lokuthi ube le-bank statement etshengisa ukuthi umalaphepha le-bank lokuthi ube lembali yebhizinisi lakho lapho waqalela khona. So okwenzakalayo ukuthi abathengayo besiyathengisa abantu abazisebenza abaningi bazayehluleka ukuthi baphile njengoba sikwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe kathesi kunje abantu abadlula phose 5 million baphila ngokuthenga lokuthengisa. Kusho ukuthi abantu abaningi bazathwala nzima masikhangele ezikolo zivulwa kunje ama-school fees landani abantu abasathengisa. Ngikhuluma nje kukhona omunye ongifakele umbiko emine sithi kade siyathenga impahla thizeni balifuna lelo phetshana. Ngike ngafakela futhi ngenye inkampani khonapho kobulawayo kuvike ephelileyo bekhala ngokuthi khonana ukuthengisa kwabo sokwehlile inani lezinto abathengisa lehlile sebehlile kakhulu ngoba abantu abaningi abasabuyi. So yindaba ezaphambanisa kakhulu impilo zabantu abaningi abaphila ngokuthengisa even amaholisele ngokwawo azayehluleka ukuthi awodise impahla bazazigcina bazivukele nje kungala muntu ozithengisayo. And ingozi engaba khona ukuthi ziyagcina ziphuma ngudlu zisiya ku-black market sezithengiswa ngudlu kume sokuphambanisa njalo futhi sokukhulisa ke i-black budget eyiyo esizama ukuthi sisile layo ukuthi abantu bathengise impahla ezaziwayo bathi formalize their businesses. So yikho sokubonileyo njalo futhi okunye abantu bagcina sebesiya phandle kwamazwe besiyathenga impahla bezingenisa emingcelele engavunyelwayo bebalekela iborder lapho kuzothiwa kufunakala ama-certificate lawo khona. So kuzatransfer kakhulu inani lama-smuggled goods njalo futhi lokumenemene lokulimazwa kwabantu nje edangeni sebe banjwa izigebengu ethathelwa imali kakhulu omama bebalekela le ndaba. Kungayithatha indaba leyo futhi iyathinta futhi indaba yama-passport ukukhuthula kwentengo yama-passport. Kusho ukuthi ngapha abantu sebekhala ukuthi asisawodi elizweni ngale passport sikhuphukile umuntu sekuyamele ayiqume edangeni.
Kahle kahle kuyini okuyabe kuhlafunwa emhlanganweni lo?
Asiwafakazi labo sibone nje kuwumbiko ophume khonapha ebulenjini ukuthi kuthiwe okwakathesi abantu bengaqhubeka besebenza bengalandelelwa mthetho kusakhulunyiswa nabantu. Asiwafakazi into esiyibone nje as a story. Njengobona silomhlangano kusasa ngo-10:30 City Methodist Church laphana ukhona 11 then Joshua Nkomo sizama ukuthi udumisani uncube omelele ihlandla elakhethwa ngumongameli okuthiwa i-SMEs Advisory Council board member yakhona ngale. So kusasa sifuna khona nachasisela abantu ukuthi yena njengomuntu omelele abantu abalamabhizinisi asakhulayo indaba leyi izalimaza njani abantu. Sibese sicela ukuthi sicela uhulumende asilalele abuye ebantwini ezwe ukuthi sikhalaza sithini njengoba ngishilo ukuthi abantu abaningi sebesehluleka ukubayethenga impahla kathesi. Kusho ukuthi-ke impilo zabantu abaningi sesengcupheni bazehluleka ukuthi babe le mali yama-school fees.
Lo ngumnumzana Michael Ndiweni obekhloqa ecingweni lo standekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Wezemidlalo sixoxa lo ezotshisa sibanda ngemidlalo ye-Africa Cup of Nations eqala ngempela viki.
I-AFCON ke njona uyazi iyaqala ke ngomgqibelo kuyenale ke iviki ebuyayo. Uhlanganisela ke amaqembu lawana ke ayekhona le ku-World Cup ledlule eQatar. Njalo ke umdlalo omkhulu wona lo ye-Ivory Coast ku-group yabo group A laphana yokuqalela ukuthi uzaba umdlalo omkhulu kanye idlala Nigeria le Equatorial Guinea kanye le Guinea Bissau. Ngeke ke esingathi ke isibaya ke sinzima ingalane yangikhona ke izaba inzima le kungazi ukuthi phakathi kwala maqembu azaphumela yibaphi ngoba ke iNigeria ke singani jile sizokhangela ngale group E kule Ghana, Egypt, Cape Verde le Mozambique ukhale lo Egypt, Egypt le Ghana zingaphambili. Egypt yakwazi ukuthi kulomdlalo ke odlala ke Liverpool othoma Mohamed Salah usevele sekhona ngale sefikile. Kukhona group C kulo Senegal, Cameroon, Guinea le Gambia. Ngasikhale sikhalele ke uMane sibonile babudube khona ngale ke kibe ekhaya eSenegal evula ke istadium sakhe inkundla yezomdlalo enkulu yakhe ngemali yakhe isikhomini sakhe lokulake uzahlupa kakhulu kwena lo mdlalo ku group D kule Algeria abathi khalela ukuthi bathi yengani iqinile ke lo nyaka babona ngani yengahlupa ke Algeria ngakhala ke iqine kakhulu ile Burkina Faso, Mauritania le Angola ukhalelwe phakathi kwe Algeria le Angola ukuthi zidlule ku group E kule Tunisia imali labafana bafana be South Africa le Namibia ukhalelwe ukuthi ke lezi ke iTunisia le mali yizo ngakhathaza kakhulu ke eMzansi Afrika eMzansi Afrika la iphona apho singazothi yozala ngkomono yokugcina ke iMorocco eyenza kahle kakhulu kule mdlalo ke omkhulu eWorld Cup ku group F yona ke ibile Congo iZambia leTanzania lingakhohlwa ukuthi ngapha eSouth Africa sine team ke ezintathu iSouth Africa bafana bafana iZambia kunye le Namibia yikho lokho kukhona imidlalo le ezayo emkhulu ke AFCON ka 2023.
Ye kodwa wabona njani amaqembu eSouth Africa aza kwenza njani?
Engikhalele kakhulu yibafana bafana eSouth Africa kodwa ke ilabe ke group E yakhona ile Tunisia le Mali zi team lezombili ke amaqembu aqine kakhulu kodwa bafana bafana siyakwazi inxa kunje imidlalo ejwayele ukwenza kahle ngibona ngani ngahlupa ngazi ke iNamibia njalo kodwa ke eZambia lapho ekhona lakho kunzinyana kule Morocco iMorocco uyibonile babudube iChad Africa kona ngale ke kwakuqala azafika kona emdlalweni le ama semifinals e World Cup eKatar ingakhathaza la kakhulu kodwa ngesikhathi ukuthi iZambia izenza ngcono.
Siyabonga kakhulu ezothisa sibanda. Soke sikhathi sokubingelelana.
Sabonani mina igama ngimu unalena wa komdene ekhaya mbuya eBrightbridge ehunga komazibili. Mbingelela umama onzalayo uSelina Mdene obuyayunga kanye nobaba onzalayo uThumelo Mdene obuyayunga laye. Mbingelele njalo lo nkosikazi uThabiso Mtawu oseunga laye. Ngiyabonga.
Sanibonani ngibingelele kubalaleli beStudio 7 thanda ukubingelela lonke isihlobo obathandekayo. Ngokhulumayo ngumqondisi Inkomo from Enkayi. Thanda ukubingelela bonke besihlobo zam eSouth Africa, Inkomo family yonke jikelele. Ngibingelele abazala bami uResistance Ncube, Sanelisiwe Ncube, uVigilante, uDudu Ncube langaphesheya kwezilwandle khona le ngase UK. Ngibingelele nomama ongizalayo ekhaya Enkayi esigabeni sasenkuba. Ngibingelele lengane zami uJunior. Ngibingelele uDereli. Ngibingelele uPrincess eGoli osebenzela ngaseRand Fountain. Ngithi ngithanda nonke. Ngiyabonga nami. Bye-bye.
Salibonani balaleli baStudio 7. Ukhulumayo Brighton Sibanda wematopo. Ngithanda ukubingelela kakhulu unkosikazi wami uGigile Ncube. Ngibingelele abafowethu bonke omajini. Ngibingelele izihlobo zami zonke kakhulu esezimbabwe lesi-South Africa. Ngibingelele abangani bami bonke kakhulu ngibhokela unkosi wami Ncube u-Aston Leya. Bese ngibingelela bonke nje bonke labangani bami kakhulu engafunda labo i-White Water. Bese ngibingelela abafana bami engisebenza labo ulo Ishmael othamsanga o-Israel. Ngiyabonga.
Salibona ne-studio
njani lonke ngezindawo ngezindawo ukhuluma ngoCornelius Ncube Chapo uzodambuka jabuke likantasi okuzalwa nzalo enkayi esihlengeni kozosa thanda ukubingelela umamam umambano onamandla bingelele ngisuke lapho ngiye enkayi esenta bingelele umntanami uminenhle lapha khona ndiyalithanda kakhulu kulisele okhulu wami uPrithi Mbano osindeya lapha emkhalandoda ngithi ngiyakukhumbula khulu uyaphila kodwa msendo oluphahla ngiyabonga.
Yes, abakhulu lihlale lidumeza phela ke imlaziyo yenu siyayivala khonapha emoyeni olubalisa ngenjabulo umthembo sithe bawa Gibbs Dube lilale.